ufuna ukuqondisa abantu ukuthi ibandla le-MDC Alliance kasilo likaChamisa. UChamisa ngumthungameli. Ngesikhiwa bathi umthungameli olungileyo uthumela abanye sithi uyadelegate. Sikhona thina i-National Executive. Sikhona i-National Standing Committee. I-MDC i-represented yonke indawo. Kambe singafuna ukuthi ekhulume nsuku zonke njengebhiza eligijima nsuku zonke liwina. Thina upresident ukhona ukhuluma ipolicy, ukhuluma ukuthi kwenziweni. So wakhuluma kudala i-agenda 2021 ukuthi abantu sebezatshintsha izinto nge-citizen convention agenda CC. Yikho ke angikwazi bafuna ukuthi esikhulume kuna radio nsuku zonke bethila abantu na. Fala ukuthi ngizake ngikhuluma impisi ithi ngabe umuntu ngabe uyakhuluma yikho thina sikhona ama spokesperson yikho ekhona u spokesperson wa u Dr. Zwane yikho uma here khona u Mr. Spokesperson yikho uma gayelo khona yikho ona u Clifford okhuluma isishona nakhuluma isindebele umtshele isindebele ushanisa ukuhlala ekhuluma nsuku zonke kambe afuna ukuthi ezithwale isibhamu kunele zambona ukuthi ukhona hhatshi uChamisa usebenzisa itactic yokuthiwa thumela abanye abantu khona ukushana kwenzakali abamlabo abe lambisa isinto hhatshi ukuthi kungakhuluma uChamisa abantu sebeshela yedwa sikhona kachasana uChamisa uhlala labantu sizabona lapho okuzawela khona induku lophapha abantu bakithi bangalahla ithemba njobo hlamanyosi.
Kodwa imikhankaso yenu imi njani kathesi, njalo amathuba okunqoba kukhetho luka 2023 liwabona enjani?
Hhatshi thina sesiqalisile njalo abantu bayasivumela bayasithanda ngoba sibeyibonile mhlophe ukuthi yithi esizondakala kakhulu yizano bahle bathi yetsho yibo abantu abamelele abantu bakaZulu. Usekelo esilalo khathesi lokhu ebahluthunela ama-MP ethu le-headquarters hhayi i-MDC sikhwele nge-35% okokutshengisa ukuthi i-next election sizazuza almost 7 to 8 million uma abantu bengavota bangaregista ngoba last time uPresident Chamisa wasuza 2.5 million. Next time ngiyakwazi 5 million sizayibamba ngoba abantu bazondile babuhlungu sebephuzelwe u-2023 sephuzile ngoba bathi izanu sihlukumeze omama amankazana ama-journalist amatitsha amanesi amapolisa amasoja bonke abantu bakhala ngezanu bazavotelwa ngubani sure. AMDC Alliance singabanqobi njalo sizanqoba.